Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kudibana kwezekuseni Mthwakazi ngomvulo mhla ka 19 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Lamukelwe ngembono etshiyeneyo inyathelo le-CCC elokuthi amabizo abantu abazancintisa kukhetho belimele aza kwethulelwa uZulu ngosuku lokubhalisa bonke abancintisayo olwe-nomination day ngolwesithathu. Izilwane ezintathu ebesezihluphile ezigabeni zePlumtree zibikwase zibulewe zonke, kodwa izakhamizi zithi zilokwesaba okukhulu. UZulu weMelika namhla ukukhefu leJuneteenth lona elinanza ukukhululwa kwabantu abensundu ababegqilaziwe kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Selamukelwe ngembono etshiyeneyo inyathelo elithethwe libandla eliphikisayo le-CCC elokuthi amabizo abantu abazancintisa belimele kukhetho oluzayo aza kwethulelwa uZulu ngolwesithathu, lapho okuzavulwa khona uhlelo lokubhalisa bonke abancintisayo ngamadale e-nomination court. Umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa wazise izolo ukuthi bathethele linyathelo ukuze benqabele izigilamkhuba ezilakho ukuphazamisa inhlelo zebandla lakhe. Lanxa abanye abasekeli bebandla leli bevumelana laye, abanye bayakusola kakhulu lokhu besithi i-CCC kumele iqhube inhlelo zabantu ngendlela ecacileyo njalo yazise abasekeli bayo ukuthi ngobani abazancintisa beyimele kukhetho kusalesikhathi. Ibandla leli ligqibe uhlelo lwalo lokukhetha abazalimela olwe-consensus candidate selection ngempelasonto. Abanye bayalusola lolu hlelo besithi bekumele kwenziwe ama-primary elections. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusaswe.
Kwenziwe ngendlela engajwayelekanga. Kujwayeleke ukuthi abantu babe lolwazi ikakhulu eziqintini lapha babe khona ukuthi ubani nguyozamela ibandla lapha, ubani nguyozamela ibandla lapha, even usuku lwe-nomination lungakafiki, ikakhulu nxa abantu bevele kulabo bantu lapha bavela kubo nge-primary election. Kusuka sekucacile vele ukuthi ubani nguye owawinayo, ubani wazama wehluleka, ubani mhlawumbe samfaka ngokuzayo. Ngakho-ke le iyindlela entsha abantu abangayijwayelanga, abangakaze bahlanganelayo, ukuthi ibandla liyaveza ama-candidates nge-day ye-nomination. Yebo, kambe kuba lababili abathathu abantu ababe bengabazi, kodwa izikhathi eziningi eziqintini lapho ababe bevela khona babe sebesazakala laba bantu. Ngakho-ke kakumangalisi ukuthi kube khona abasolayo lababukayo, ngokuba iseyinto entsha abantu abangazange bahlangana layo emuva le.
Kulamanye amalunga aleli bandla anqotshiweyo akhala ngokuthi uhlelo olusetshenzisiweyo belungalunganga, bekumele kusetshenziswe ama-primary elections ayiwo avame ukusetshenziswa nje. Singabona yini abanye abanqotshiweyo sebesiyabhalisa befuna ukuncintisa labo kumbe bebhalisa bezimele?
Ubuhle be-primary election ukuthi kuse kucace kahle kamhlophe ukuthi ngubani ozamela ibandla endaweni ethile, njalo lipha amandla ezigaba zona lezo. Abantu bangenza isinqumo sokuthi ubani nguye sekuphelile. Le selection process, i-community selection process, lapho engathi ibe lenkinga khona, lapho kungacaci khona ukuthi kusebenza njani, ukuthi kanti amandla avela kubani, ngokuba bakhona abantu okuthethwe izinqumo kuthiwa nguye ohamba phambili usuka ebantwini abantu bakuthatha ukuthi hayi njoba thina abaningi sesithe sihamba lalo nguye kodwa kube sekuphuma sekuthiwa khona hayi akuthi ukuthi ohamba phambili nguye ozaba nguye sokumangalisa ukuthi ebantwini abaningi ngatothatha isinqumo ngubani ngabantu kumbe ukhona omunye umuntu bakhona abanye abantu eHarare abazathatha lezo zinqumo yikho lapho kungathi sokukule kudala khona iconfusion okudinge ukuthi bakulungise ngendlela efaneleyo kanti ke njalo into esingenzeka nxa kulindwe umhla ka 21 abantu abaningi bazacabanga ukuthi mina ukuthi udansoze ngibe khona kube sokusiba lengozi zokuthi basebelungisa amaphepha bayengena bengama independent kule ngozi yona leyo enkulu kakhulu kodwa ke njoba ngisitsho futhi ukuthi iprimary election icacile amandla iwapha abantu le process ibonakala sengathi amandla iwapha abantu buyiwathathe ibapha abantu buyiwathathe ithi khethani buyithi hayi ayisinelikhethayo ithi khethani buyithi hayi la final say ukhona umunye ozakuthatha leso sinqumo ikulapho kule nkinga khona
abanye njalo bakhala ngokuthi ibandla leli kalilama structures ngakho kungenzeka ngaphandle kokuqilibezela abathi kulakho kuba khona bathi kungenzeka leli bandla linqotshwe ngenxa yakhona ukuthi kalila nkokheli ekhanyayo kalilawo ama structures
I-structure sona siyadingeka kakhulu kukho konke lapho kuqoqwa khona abantu kungakhathaleli loba iBurial Society kudlala ibhola kudlala inetball ngokwepolitiki i-structure siyadingeka kodwa ke abaholi be-CCC bathe bona balokuhlakanipha okunyabalakho kuza kwenza ukuthi lanxa kungela ama-structures kube lempumelelo yebo kambe bakhona abantu abavele bezavotela i-CCC abathe bona izano imbi imeli iphume abakudinga ukuthi kule structure kumba bala structure bazahamba baye vota kuphela bevotela i-CCC kungakhathaleki ukuthi kule structure kumbe sikhona kodwa ke bakhona abantu abadinga i-structure siyancedisa ukuthi ukwazi ukuthi ube lama polling agents ngendlela efaneleyo siyadingeka i-structure ukuthi siphe abantu isibindi ukuthi bayevotela icembu elithile i-structure siyadingeka for i-visibility ukuthi abantu balibone ukuthi icembu likhona endaweni i-structure siyadingeka ukuvikela i-vote ngemva kokuthi sekuvotiwe zonke lezo zinto zizabonakala ke khona lapho ukuthi lelo cebo abathi balalo ele replace structure ngelinjani icebo lakhona njoba lingakaza kahle
umnumzana efidlela ncube yingcwethi kwezombusazwe kusenjalo ibandla le-CCC selithumele amazwi entuduzo emdenini wakudabengwa kulandela ukubhubha kukankosikazi Zodwa Dabengwa ongumfelokazi weqhawe lesizwe umnumzana Dumiso Dabengwa. Unkosikazi Dabengwa ubhubhe ngolwesihlanu. Umyeni wakhe yena ubhubhele kwele Kenya ngomnyaka ka-2019 evela kwele India lapho ayeselatshwa khona. Nanga amazwi esiwathunyelwe ngomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Silisizi njengebandla le-CCC elithungamelwa ngubaba uThamisa sikhala ngemuli yakudabengwa leyakokhumalo ngokuthiwa ngumama uMakhumalo. Njengebandla labantu siyazi ukuthi ubaba uDabengwa lobaba uThamisa ebengulimi lamazinyo abantu edibisi belomsebenzi omkhulu bezama ukwenza umhlahlandlela wokuthi iZimbabwe izinze ngokusweleka kwenhlanhla ubaba uDabengwa wasizitshiya kwasala umama edolobheni simkhangelele njengendlovukazi siyadana lobaba uThamisa ukhala lemuli yakoDabengwa leyakoKhumalo lesizwe sonke esikamthwakazi jikelele leZimbabwe yonke abadala bathi intandane enhle makhoda ngonina namhlanje siyintandane asisela baba lomama kungani abakoDabengwa lapha koKhumalo bakhale ngikuthemba ukuthi imuli le umama lobaba uDabengwa bachiye imbali yobuchawe njalo ngabe silamandla umama ngabe yi-national chawe ngabe yi-national heroine lapho ophiwa khona ihlonipho ngoba ubaba uDabengwa ukuba nguye bencedisana bekhanda amacebo baze bafika namhlanje sezizintandane sithi umhlaba kawunoni abantu abahle uyabathatha kusale thini izigelekiqe kungani uNkulunkulu ebele muli kababa umoyo dabengwa lo mama uMrs Dabengwa lesizwe sonke sikamthokazi
umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla leTRIPC Abugatsha olubona ngokulondolozwa kwemvelo kanye lenyamazana zasendle sebedubule babulala izilwane ezimbili ebesezihluphile ezigabeni zePlum Tree ezigoqela kombimba eBambazi lakoTsukuru. Abazingeli balolugatsha bavikwa bebulele izilwane lezi ngeviki ephelileyo ngemva kokubulala esakuqala ngenyanga edluleyo. Izakhamizi zithi izilwane lezi bese ziqede izifuyo zazo futhi labantu bese behlalela evalweni. Izilwane lezi bezibikwa zizintathu kodwa lanxa sezizintathu njalo esezibulewe abanye bathi kabakholwa ukuthi seziphelile. Sixoxele sakhamuzi sakoTsukuru umnumzana Diski Ncube yena othi udlelwe inkomo ezimbili.
Inkomo kusho ukuthi ngomatshi ngitshayelwe inkunzi. Kusho ukuthi Monday le edlule nje ngitshayelwe ithokazi.
Nxa sesifaka umonakalo okwehleleyo lo emalini ukudlelwa inkomo zakho ungathi ulahlekelwe imali enganani
khonapha kuthi mangikhangele kutho ukuthi imali yami ngangena kubo 12-15,000 khonapha.
Abantu bathi izilwane lezi bezizintathu sibone kubulawa esakuqala kumaviki asanda kwedlula sokufe lezi ezimbili. Selichelesile mpela khona ngapho lingathi hayi ngempela udubo soluphelile selingachelesa selingazinza.
Izilwane baba ukutshaya kwazo asilaqiniso ngoba indawo lezi ezitshaya kizo asizazi sibona izithombe kuphela. Izilwane hayi ukutshaya kwazo asilaqiniso lakade zikhona ngoba kulomunye umfana ovele kumafa izolo esiza khonapho kweThukuzo ubone imizila yazo phakathi kwamafa loThukuzo khonapho lakuthangi kulabafana babaleke kumbe imbimba kumbe imtshanja wathi njengokuphela ngaba sachaza ukuthi labafana babaleke kuyokuyiphi indawo kodwa babaleke bajinqola ekuthiwa kuse-Urban Bongo lapha bashiye khona inqola bezibonile khonapho ngule Monday kulo mlungu ongangikhuluma laye ethi usemzileni kuba mhlola kodwa kathesi ukuthi ngimthole asatholani ngefoni ngomlungu lo ngingasukuzisendane ngelanetwork ngoba lami ngangimtshela ukuthi ma ehamba laye makulawo akudobhileyo akwanisa ukusitshelela ukuthi kumi njani.
Umnumzana Diski Ncube isakhamuzi sePlum Tree koTsukuru. Uzulu weZimbabwe lasemhlabeni jikelele izolo unanze usuku lokuthakazelela indima edlalwa ngobaba ezimulini olwe Father's Day. Nanzi imbongi ezinkulu uDesire Moyoxide lo Obeti Dube labanye abalandela iStudio 7 bekhuluma ngalolu suku.
Ilanga ngelethu thino baba, ilanga ngelenu majaka selo ngobaba, ilanga ngelethu sonke sizaba ngobaba kusasa, ilanga le Father's Day asiliyenzeni libe lilanga elilohlonzi, sibe ngamadoda uqobo, sinanze omama, sinanze izingane, sinanze imdeni yethu, ilanga elihle kakhulu yini lonke bobaba.
Ukuba ngubaba akusiyo into encane.
Ungababi, ngoba ngubaba oqotho.
oba ngubaba oyisibusiso abantu abaziqhenya ngaye
ube ngubaba ongumalume ongalumiyo
nanzo ke
ingqobe zikhona apho
ukhethwe bebe ngikhuluma ngise Gaborone Botswana iFather's Day lilanga oliqakatheke kakhulu ngoba kulapho esinanzelela khona obaba obaba isikhathi esiningi ngabantu abokuthi njengama providers kuma families sonke sikhangelela kibo ukuthi besivikele besinakekele besenzele konke nje whether bakwenza kumba bakwenzi so izikhathi eziningi umuntu ongubaba uhlezi nje ekhathazekile ukuthi ifamily inga iright na kumbe injani so isikhathi esiningi sibalokugcina izidingo kumbe ezabo izinswelo bezifake eceleni ngenxa yezimuli unkosikazi nabantwana nje lokunye okunenginengi so usuku lolu luqakathekile ngoba yilona usuku lapho esizikhohlwa thina sikhumbule obaba bethu so lami ngithi Happy Father's Day especially to my father uShadrack Maziwa Bebe ungikhulisile and ngithi Happy Father's Day to obaba bonke abakhona labangasekhoyo ngithi lilale ngokuthula
balibonani balalele labasakazi Studio 7 okhuluma Simbi kaIgobi from Gwanda okwamanje kodwa ngikhuluma ngilapha kwelase South Africa sijabulele iFather's Day. Hayi ke mina njengobaba wemuli okwanamhlanje angibe lenhlanhla iFather's Day benhle kimi ngokuba nginxuswe ngomakhelwane abase South Africa lapha banginxusa ukuthi hoza baba njengoba la ngubaba. Besenza umcimbi wesintu besenza lokho okuthiwa umbuyiso so ngisho ukuthi hayi obaba labo mama sijabuleni ke ngalo le iFather's Day.
Igama lami nguBlessed Mlilo wasenyamendlovu village 3 ngithi Happy Father's Day kubabami uPilot Mlilo wakuvillage 3 Akitan Cruise kusobhuku Amos Ndlovu naye ngithi usobhuku ngithi Happy Father's Day uNkulunkulu abagcine kungayisibo obaba bethu besingeke senze lutho ngaphandle kwabo so ngibafisela okuhle kodwa nje empilweni yabo.
Lapho lizwe imbongi ezimbili uDesire Moyoxide loObed Dube kanye labanye nje abalandeli beStudio 7 bekhuluma ngosuku lweFather's Day. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Iphepha ndaba leChronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kwele Ghana izolo elanda umhlangano omkhulu we-African Export Import Bank oqala namuhla. Iphepha ndaba leHerald lithi usomabhizimusi omkhulu uMnumzana Ben Mucheche usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Mucheche ubhubhe ngeviki edluleyo eseleminyaka phose elikhulu 96. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Yebo tijisi lonke ngilisinika lokho esikuzwayo okumnandi kangako ngakho unye okumelele kujove phambili indoda lo mpresident ndikoda wathengena wathenga khwezani ngehluleka likhweza amabhrugu nakathesi abantu lokhu engikhwezi mabhrugu zeyefike emahlumbe kathesi kasethuleki sohamela etshelwe bani kumele asitshele futhi ukuthi yehlisani behlise abantu ukuthi thina siyakwenza njani so cela asitshele ukuthi senze njani nguye wathi khwezani namhla zokuthiwa kakwehlise kuza kwehlisa bani yibo abalezitolo so sithenga ezitolweni zabo sebavela bajayele imali akukhulumeki ngedola ukuthi lingenza kaliphumi idola kungene iyusa.
Studio 7 basakazi bethu abahle njani ya mina ngikhuluma ngalaba abantu abakhala ngobhugu ukuthi bathelwa luthuli laba bantu ukuze befake ithari nambo ithara nambo nokungcono bangikhona ukuthi bethatha amaplanka bevethele izibhigiri befake emgwaqweni begqibele bengahlatshelwa amathabo bazabe bebona ukuthi ukuze belokhuze befake ithara masinye ukuthi benze njalo ngoba ma bengenzanga njalo vele laba bantu bazabe belokhu besithi umgwaqo urayithi behamba kodwa bengabahlabira amathaba bazabakwazi ukuthi umgwaqo uyalungiswa basuke bebekwazi ukuthi imbani ufakile befaka kuphela nje ngezindawo ukufaka bebethena izibhigiri for injia kwazi thali konyeni
Studio 7, linjani, linjani. Ngicela like livule yambantu lami audio. Kade ngayenze audio last month lokhu engakavulwa lakathesi lokhu engisenza avulwa. Ngicela lami ivulwe yami bantu. Ivulwe yami lami bantu. Ngiyacela abantu be-Studio 7.
Salibona sesakisa maNdebele sakumthwasi. Bangicela ukubuza badala bakithi, ndona zakithi, basebhuku labanisa kunye nomphakathi wonke. Oze kube nini lingalithathi izwe lakini na? Oze kube nini kusaba ezizwe? Akukuhle lokho esikwenzayo badala. Asihlanganeni sokusela phansi egwelo. Uzayibamba phansi isitholoze kulolonke kwelakithi kulo mthwasi. Amabandla wonke akithi abambane. Abafana bomthwasi baqinisile, Mthwasi Republic Party, ibandla elikhulu. Asihlanganeni madoda. Obekhuluma undodana uzincane ngaphakathi isitholoze.
Oh, salibonani, salibonani ekhaya ku-Studio 7, linjani? Linjani, siyaphila. Ya, okhulumayo nguSindiso Mahlangu. Sindiso Mahlangu, abanye bamazi ngoSindo. Bendihlala e-Cardiff Park ku-3137, kuwokuflight laphana. Ya, ngiyadinga, ngidinga umfowethu, uLouis Anele Mahlangu. E-Cardiff Park laphana abangani bebemiza ngoLusto, ngumna wami lo wandilandelayo. Ngiyamdinga kakhulu. Uthi ongaba emazi kumbe kwazi nje phakathi kwabangani uMethu, uTrimo, uAbi, uPhesi, uMafa, uEdwin, uBriza laphana kwaMamo, eceleni laphana ku-3136 kwaSheron, kuloShezi, kuloBoni, kuloNoma, kuloNkazi. Ngicela ukuthi ongaba nje just ongaba ele number yabantu bona bembakhulumileyo enisize kakhulu embambe enambeni yami nale WhatsApp eka +27750092 inamba yami le kaSindo. Ngicela ukuthi ongaba nje lo lwazi yena uLusto ngigcine ese South Africa ubehlala eAlexandra eQ endlini talks eQ. Kwasuka lapha angisazi ukuthi ngingamdingela ngaphi since 2015 bengile number yakhe sikwazi ukuxoxa kathesi number zakhe azisangeni zalahleka zonke. Please ongabe lokwalwazi ngicela ukuthi enisize kakhulu sihlobo zami kakhulu.
Hey, Studio 7, linjani? Tingamini Nkomo, Christandi, awu, madoda. Sengaba khulume uthumele amaudio ami amphendulwa mpe. Selahambe ekhaya laselakathi ofundise emakhaya yini. Asisasebenzi Studio 7, asisasebenzi. Awu madoda, sifuna ukuzwa indaba phela, sifuna ukuzwa inyuzi ngalo. Siyekho lolu hlelo luyalisinikeza izinyuzi, alisenalo yini hlelo lolo? Alisenalo. Anginaredio bafethu ukuthi ngizwe ukuthi indaba ukuthi kwenzakala nekhaya. Ya. Ngiyabonga madoda, ngiyabonga.
Sivinyelele futhi.
Eh,
kunzima. Abanye asathi kunzima. Unkomo wathi singene edakiseni siphume singala. Angiboni ukuthi ungangena edakiseni uphume ungala. Njani? Ngena edakiseni uphume ungala sibili. Uyahluli. Unkomo wayesibe phela, bathi wakhuluma sesishile. Manjelele bantwana lamashweni amanye uze ulungu la sendleleni kwampana asingenele edakeni isifume singala amaleli ngingazi kimasentu bambazi gala mawadini la kumbe bona baloko belabo kugawulele ngayikabana abanye abantu bathi chapu zintu i-election kodwa ayikho la i-election le usuyizwa ukuvalelwa phandle kwabalandeli. Kheli opposition iyavunyelwa yenzi lile lizwe likhulu umkhono omuke khona. Mana la opposition? Kuchukuthi ngoflapping kuthenke.
Ngicela zomuhle linjani lonke. Sesimukela nje izibuhlungu ezikamama uMakhumalo Mrs. Dabengwa. Hayi, sifika phumule ngoxolo mama. Ukukhuluma lijaha lakwaMafa. Ukhuluma ngiseJohannesburg, eSouth Africa. Mina nje ngithi angazi ukuthi bona basibusayo ekhaya eZimbabwe ukuthi bebusa nje kambe ma ngoba bebhizi bayaphithizela but bafuna ukubusa njalo for another 5 years. Umbuzo wami ke kibo ubususithi ukuthi kambe basikhumbulela yini inzalo yeZimbabwe kuphezu kwalokho esikuyikho khona njengamanje elizweni lethu nesizathu sabo sokuhlala sibefuna ukuba sembusweni kuze kube naphakade. Kambe bakunanzelela na ukuthi ma bengayithola another 5 years kuzoba njani izinto khona kuvele kunjeya kambe sithi babuye bayithola another 5 years ngoba bebhizi ngela phela sebengaqilibezela lokuqilibezela befuna nje ukubusa for another 5 years kuzoba njani 5 years yena leyo nje abafuna ukuyithatha
labo ve kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawo mlaleli ungasithumela owakho kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika uzulu waleli lizwe namuhla uphakathi kwekhefu elibizwa ngokuthi Juneteenth okulusuku lokunanza ukukhululwa kwabantu abamnyama ababegqilazwe ngabelungu eMelika ngomnyaka ka-1865. Ngakho, iningi kaliye emsebenzini namuhla kanti lamahhofisi kahulumende avaliwe. Usuku lwanamhla lolu luhlelwe ngokusemthethweni ukuthi lube likhefu ngumongameli Joe Biden nyakenye. Abantu abamnyama ababethunjwe bayaqilazwa eMelika babephethwe ngochuku olumangalisayo. Lanxa sokule minyaka bakhululwa, abantu abamnyama bakhala ngokuthi balokhe bencindezelwa eMelika. Sibuze ohlaziyo ezombusazwe ohlala eMelika olilunga le-TCCC umnumzana Tim Moringai ukuthi liqakatheke kanganani leli khefu.
Ilanga leli liqakathekile ngoba siyakwazi ukuthi i-slave trade lama-slaves yiwa ayakha yona iAmerika ngokwayo. Siyakwazi ukuthi ngendaba zempi ibaba sebefakwa phambili izinto sezingamanga kuhle. Siyakwazi ukuthi lathi khona phana e-Africa even bengananzeleli ukuthi safaka lathi abokhokho bethu labadala bethu ukuthi bazoncedisa amazwe wona lawa athiwa yi-first world. So siyabona ukuthi upha i-black emancipation eyaphansi lonke lokhe isahamba phambi. Ye ikhefu lelo lakusasa belifakwe ngumnumzana Biden liqakathekile ngoba abantu abamnyama e-America bahlala for a long time benganikwa amathuba ukuthi labo babe economically independent, politically independent, education wise, lani singaqaqamba amakhategori amaningi. But siyabona ukuthi ukubanika labo ilanga lokunanzelela iJuneteenth yikho kuqala ukuthi hayi abantu beAmerica bonke labantu abamnyama they belong in this place.
So kule minyaka ukugqilazwa kwabantu abansundu kwaphela eMelika kodwa siyavezwa bayakhala nsuku zonke ngenhlupho abahlangana lazo ezibaxakayo ezibahluphayo imihla lamalanga. Ungathi iziphi lezo zinto, iziphi lezo nhlupho?
Izinto ezilokhe zikhona engizibonayo ngangithiwa lokhe zisahlupha. Siyakwazi lathi ukuthi amapholisa lokhu yenza yona ethiwa i-discrimination ma bebamba abantu abamnyama. Siyabona lathi ukuthi amajele lokhu egcwele ngabantu abamnyama but i-population e-America ithi yona abantu abamnyama ba-13% out of over 300 million. So ngibo aba-50% emajele of which is unfair. Siyabona lathi ukuthi imfundo or i-education opportunities ama-neighborhoods abantu abamnyama lezikolo zabo they are still lacking behind nge-development or njengezikolo zamanye ama-races lapha e-America. But hayi siyabona ukuthi labo abe-administration yabo Biden sebezama labo ukuthi bancedise banike laba abantu abamnyama ama-opportunities ayengekho for all these years. So ngiyabona lami ukuthi noma uhlupha lakathesi kodwa we are moving in one direction eyokuthi in the next 10-15 years laba abantu abamnyama ngantha bayasebefikile lapha bathi khona they are equal to everybody.
umnumzana Timo Ringai uhlaziya ezombusazwe njalo ulilunga lebandla le-TCCC eMelika. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ekuseni ngasikhathi sinye. Yimi uNtungamilinkomo litshone kuhle.